Soku izika disenda bago VOA Njebele.
Lifuga njani ezulukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 Ncwabakazi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kunabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokhu liqansa.
Okokuqala engikunanzelelayo, salabantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona.
Abathathu abasezandleni zamapholisa besutheswa icala lokutshotshozela ukutshengisela abathi omnumzana Job Sikhala, Jacob Ngarivume lo Hopewell Tshingono bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Khathesi ungakukhangela kakusese ngokwe-opposition yodwa.
Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla le-ZANU-PF.
So angazi ke mawuthi abantu abasivotelanga ukuthi ikhuluma ngani, ngoba ngaba sivotelwanga ngaba sikwazi ukuthola la ama-spaces la sikhona.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokho liqonga. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamathumi amathathu lasikhombisa 37 ababanjwe leli gcikwane kumahola angamathumi amabili lane asanda kwedlula. Inani labale gcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezinhlanu 5930 labulala abedlula ikhulu lamathumi amahlanu 155. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wokuthelelana igcikwane leli unjani kobulawayo.
Okokuqala engikunanzelelayo, kusalabantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona. Ngokunjalo impilo abayiphilayo leyane ukuthi abalandeli izimiso ezokubana sivikele umkhuhlane. Kodwa engikunanzela kakhulu kungabantu laba abavela ngaphandle kwelizwe ikakhulu eSouth Africa leBotswana ababuya ngendlela ezingayisizo esingathi thina babuya ngedouble up. Bona abana abantu sibona ngathi babezingozi kakhulu ngoba babuya lapha bahlane labantu bengahlolwanga. Ngokwenza njalo bathiya leli gcikwane bayasebethiya leli gcikwane babuyele futhi ngendlela ezingaqedakaliyo. So ngokubona kwami ngibona ngathi yikho okubangela ukuthi leli gcikwane libe loku liqanza labo kobulawayo ngalezo zizathu. Njalo siyananzela labona abanye abantu ababuyayo kuzokuthola amagrosari abuyayo ngendlela ezingaqedakaliyo evela ngaphandle kwelizwe. Le ndlela afika abanjwe ngayo sibona ngathi lawo asikhonela ushipho lokuthi leli gcikwane liqhubeke limemetheka. Njengoba thina lapha kobulawayo yinto abantu esidula ngapha leBotswana lilizwe South Africa abantu abathakwa namadabula apho mbona ngathi yikho ukusikhathaza ukwenza leli nani liqhubeke likhwela siya phezulu.
Ngokubona kwakho kungani inani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus lisiba phezulu kobulawayo?
Esikunanzelela lapha edolobheni lakobulawayo ukuthi umumo we-COVID-19 ubi coronavirus ukhanya ungamhlanga ukuze kufike lesi sikhathi. Siyananzela ukuthi khathesi ekuqaliseni ngale bekunanzelela ukuthi abantu abaningi kade begula bebanjwa belalo umkhuhlane ngabantu kade bevela phandle kwelizwe kuwoBotswana eSouth Africa. Kodwa khathesi siyananzela ukuthi lakhonapha kobulawayo ihlupho sesiba lalo ukuthi sokusiba lamakhesi amaningi abonakali ngabantu abavela bangazange baphume ngaphandle ngezindlela thina sihlezi phakathi kumuzwa wobulawayo sokulokuthelelana okuthile. So ngaleso sizathu kuyathengisa ukuthi hhayi bo abantu kufanele sinanzelele ngoba sikwanele likhali yamemetheka umumo wakhe sawumuhle.
Abantu bayalandela na imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus khona ngapho kobulawayo?
Well, eqinisweni abantu khathesi abakhona abangokuningi bazama ukulandela, kodwa silabanye abantu futhi ungananzelela abangalendeli abangathi baqhubela kubenti bona bayesaba umthetho besaba amapholisa ukuthi amapholisa bengambona ngabo bazathini ngoba abantu le ndlela bamiyana ngayo okunye njalo mbona kuyasihlukuza kakhulu yikuyanga. lokuswela yiko kwenza sibe lohlupho idolobha lobulawa kathi siyananzela ubana siphakathi kohlupho olwamanzi ngokunjalo kuba lezi ndawo ezithatha isikhathi ezingela amanzi phosi iviki yonke so nxa amazwe sebuya ngebhawuza leyana enika abantu amanzi esithi council abantu bayaminyana khona bana bonke sebefuna amanzi abasahloniphi lokhu kuthiwa yi-social distance siyakunanzela lokho lancama amasibeyagqoka kodwa kuba lokugudlana okuningi lokufuqana khonaphana kuba yingozi
umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Abathathu abetheswa icala lokutshotshozela uDlakela abathi umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala, umkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono abetheswa icala lokutshotshozela uDlakela bazamiswa emthethweni laba lamuhla. Ungarivumelo Chingono sebehlezi okwenyanga eyodwa esitokisini belokhu besalelwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Usikhala yena uze wabanjwa ngamapholisa ngemva kwenyanga ewadenya. Kulokuphoselana aqatha phezu kokuba ngubani ongaba wathengisa emapholiseni usikhala ukuze agcine ebanjwa eHarare. Kunjalo nje abalwela ilungelo loluntu kunye labamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi amalunga abo elokhu ebotshwa mahlayana ehlukuluzwa njalo ethunjwa ezindlini zawo ngabezomvikela besebenza ndawonye lamapholisa. Ummeli weBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-MDC Alliance uthi umenywe ngamapholisa akobulawayo kulandela ukubonakala kwakhe enikeza izisebenzi zevinkilini lako TM Hyper akobulawayo amalembu amabili alotshe ukuthi ibandla leZanu PF kumele lisuke embusweni kumbe Zanu PF must go ngesilungu. Umnumzana Sibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi usetshele igqwetha lakhe ngalolu daba uthi njalo wesabela impilo yakhe kulandela athi ikuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabanye bakhe kanye labalwela ilungelo loluntu yikho esakaze lolu daba enkundleni yobulembu be-internet obe-Twitter.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokwe-opposition yodwa, kusese yi-civil society yodwa, sokungama-civil servants, sokuyizisebenzi zonke, sokungabafundisi bama-church atshiyeneyo, kakusela muntu okuthiwa khona nguye umuntu o-right, wonke umuntu sokufuza ukuthi ehlukuluzwe ngaphandle kokuthi umuntu ethi sivumelana lobubi obenziwa yi-ZANU PF. So ke mbona ngani ukuhlukuluzwa kulokhu kuqhubekela phambili, kodwa sina savela sazinikela, sangena kule struggle sikwazi ukuthi esasibudinga yikuyini. Sidinga ukuthi khona sibe lohulumende oyakwenza ukuthi izibhedlela zibe lemithi, izibhedlela zibe labodokotela, izibhedlela zibe labonensi, izisebenzi zasezibhedlela zihole, ama-civil servants ahole imali eyakwenza ukuthi begcine abantu ababo, njalo sifuna umkhonomi wokuthi khona omunye lomunye angafuni ukudinga umsebenzi ewuthole. Asifuni ukuncindezelwa, mbona ngani labo abalwayo ngezimpi zabo 1970 babesilwa against ukuncindezelwa okufana nalokho.
Usanda ukuthi udingwa ngamapholisa ngoba wabonakala uthwele amalembu lawo okuvala ubuso okuthiwa ngamamask. Ungathi amapholisa ayabe ehlukuluza abantu kumbe esenza lokho akathi yikulondoloza umthetho ukuthi kungabe lenkuthazo yokuthi abantu bevukele uhulumeni.
Mamhlanga ama masks lawa ayebhalwe ZANU PF must go. Mina ngivele ngigqoka lawo mamaski every day lapho engihamba khona ngitsho nje la kuma roadblock awo amaphoyisa ake mbone ngiwagqokile lawo mamaski. Njengoba nje kuyafana kube lezikhathi lapho engiyake ngigqoke khona ama-t-shirts ayabe ebhalwe Nelson Chamisa for President kumbe amakepesi abhalwe Chamisa for President. Amboni lutho olubi ngalokho engiyabe ngikwenzile, njalo kumbe ukuthi nginike umuntu kumbe ngihambe nganika abantu abaningi zanu PF bake begqoke ama t-shirts kumbe amanye ama material abhalwe khona ukuthi khona MDC ngabathengisi ama sanctions must go kuvunyelwe yi democratic society sokungani umuntu wonke sokufuze ecabange ngendlela yezanu PF you know izanu PF kaso Zimbabwe izanu PF ngumhlangano nje wabantu abalutshwana othina masa labo mnangagwa labanye nje abalutshwana akufuzanga ethina abanye besibambe ngamandla ukuthi khona sikholwe kulokho abakukholelwayo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umela iBinga North edale lePhalamende njalo engwebandla leMDC Alliance. Ubexoxa ecingweni losithalekile emhlanga weStudio 7. Ibandla leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lilandule imbiko ethi lisebenzelana leZANU PF. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uGatsha lozokhetho lozekhe lwazise ngeviki edluleyo ukuba leli bandla lizakhetha amalunga alo ukuthi athathe izikhundla ezatshiywa ngamalunga ebandla leMDC Alliance axotshwa libandla leMDCT edale. Abakhethiweyo ukuya edale lePhalamende babalisa uNkosazana Khuphe ngokwakhe labanye abalithumilane abaza kuba ngamalunga eSenate ledale lePhalamende. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uzokwazi ukuthi iPR leSenate ngama positions afilwa yiparty ngoba ivotelwe ngabantu, so angazi ke mawuthi abantu abasivotela ukuthi ukhuluma ngani ngoba ngaba sivotela ngaba sikwazi ukuthola la ama spaces la sekhona. Lezi zikhewe sezivulekile nje zivulekwa ngoba livoti iparty yethu elitholileyo ebantwini, so haya kulona iqiniso ukuthi asivotela ngabantu ngaba basivotela ngaphela ngabe asina positions okumele sizifile.
Bakhona abathi bona ibandla lenu lingani likuhlangothi lweZANU PF ngoba alizwakali licothoza okuyabe kwenzakele okufana locuku kumbe kwephulwa kwelungelo likaZulu. Lithini lina ngalokho?
Ngokunye okungasoqiniso khona lokho umsakazi, nge-Friday ngenze i-interview ne-Open Pulse ngizokuthumela yona manje. Sikhuluma ngamalungelo abantu ukuthi hayi akumelanga ukuthi abhekelwe phansi. Manje ngenze i-interview neyinye i-station. Ngikhuluma ngamabhishop ukuthi amabhishop ayekwe phansi angasukelwa. Nokuthi nencwadi ebhalwe yi-government le yaphuma ibhalwe ngumama uMonica Mtsaka ekhulumela i-government ukuthi incwadi embi kakhulu. I-government itshela abantu bemadebheleland ukuthi they must just go and jump in a lake, ukuthi akukho umbuso ongabhala ubhale ngaleyo ndlela ubhalela abantu ngempela abantu ababhekiweyo. So hayi sibuhlungu and besingabukhangelela ukuthi ngo-2020 i-government ingaba lesibindi sokuthi ibhale incwadi enjalo itshela abantu bemadebheleland ukuthi abahambe beyokufa.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni Studio 7 ekwobulawayo. Okwamanje sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leThe Standard lithi kwaba lokuphikisana phakathi kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bakhethe bani oza kuba ngumphathintambo wezempilakahle. Okubangela ukuthi uMnangagwa akhalale ukukhetha wathi kazithathele lesi sikhundla uChiwenga. Iphephandaba leChronicle lithi umahluli wakobulawayo umnumzana Thompson Mabhikwa usecele ukungahluli udaba lwecala lokweba igolide elalisetheswa igqweta umnumzana Admire Rubaya. Urubaya ufuna ukuhlawulwa imali nguMabhikwa esithi wabotshwa wavalelwa ejele leKhami ngomnyaka odluleyo yena engelacala. ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Salbonani, salbonani, njani, the welcome to the Kukuma Echodo Choma, nina badala ngikhala ngendaba yelizwe langijoke ngikhala ngalo. Ngithi vele thina ngeke sabe sesabelo emandebe emashoneni ngoba ilizwe ngelamandebe elamashona. So sithi amashona vele ayikho thina into esizayenza. Sikhulume futhi ukhona ubhuti othi thina still eGoli sifuna ukuyalungiselwa. Siyalungiselwa ngubani? Aluba kuya ngaye uRamaphosa akade ngasixotsha sonke isikhathi siye khonani ekhaya. Asazi yena ngombulawo amandla okulungisa ngoba thina amandla asilawo. Angeke sibe lawo vele ngoba ma uthi uyabona uyafaka umbono uyafa. Uthi uyakhuluma lokhu uyafa. Baningi abanye abafowethu asebefile abanye abasemajeni indaba kamnankagwa libandla labo. So inzima le ndaba, inzima kakhulu thina maNdebele asila kwethu.
Sanibonani, sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo.
Ya lo mnankagwa lo wayecabanga ukuthi upresident ipapa lombhida lo owathi abantu bedle wona. President ufuna umuntu ofundileyo. Angeke ukuze ngoprezident ungazi u-alo ilo u ungakwazi u-one minus two ungakwazi ukuvuka ugijima ukuthi upresident usizwa ukuthi upresident ungenela ukutshontsha ungenela ukubulala abantu. Manje kuyacaca manje ama-election aziveza manje izalo P_F levele iveza sobala ukuthi abazange bevotile ngabantu laba abantu babo laba kusela abantu ababafunayo labo abantu bayabazondla abantu bezalo P_F. Angeke uvotele amasipela la. Akula muntu ongavotela abantu ababulala abantu. Akula muntu ongavotela abantu abathumba abantu. Akula muntu ongavotela umuntu osarepa umfazi ngesikhathi lesi. Caca sobala vele ukuthi akula muntu abavotelayo ama-election and kuvele kusebenzisa kabantu bani. Angeke ukuthi wavotelwa ngabantu uzibulala ukuthumba abantu emshini. Akula muntu abavotela abantu bezalo P_F lapho. Kanti vele ngobavotelayo ngani? Manje sebesithi 23 bazowina ama-election. Bantu bakhethi vusana amehlo izalo P_F kungena muntu ozovotela. Loba bengabuya lo muvu wabobolileyo lamabele wababolileyo yekelani lingathathi. Loba lingathatha lidle izalo P_F lingayivoteli.
Sanibona ndebasakasibe Studio 7 ninjani ke injani impilo yakwenu? Hayi bo, siyabonga ngalo msebenzi ophetheyo. Hayi kuyabongeka kakhulu ngondibana mara eyi ula inkinga labona ingxaki ekhona emhlabeni eweZimbabwe eyi kunzima bafethi ngondibana lizwela lani ingxoko eziphuma ebantwini nanku nje labo Job Sikhala sebethe badoda nanko omunye la esethe wadotsha emzini wakhe ngumuntu owomileyo kungaziwa lokuthi kuyenzakalani eyi asazi-ke yobani i-EU e-OEU yakhona layo nasadike sasayilindile njengamazimbabweni ukuthi heyi andibana nje bethi besukume bebonisa nalo umbuso okhona kuleli lizwe leZimbabwe eyi asazi-ke bafethi mara labona ukuthi eyi indaba ezenzakala nampa nje labona abamajele abagcina amajele nampa baphonga ukukhuluma intando yabo bathi bona eyi nanku-ke umuntu waphuza ukubuya bathi amanketane wahamba la manketane ezandleni nyaweni bethi bebuzwa bathi ayibo amakhika ade ayaliukhwinyuleka bathi sekondithe eyi kodwa eyi uphuzile ukekhothi kodwa umlando yokuthi izivalo kade ziyalokuvuleka mara nikubhekile iqinisa anitabona ukuthi yikudelela vele bazitshela ukuthi hayi vele ithe siziphethenda kulo ngasidonzenda kulo ngasiqamula so far eyi asazi bafesi manithi nje lithuthumeze lababa isadiki uRamaphosa nje ete ngathi uyaphuthuma mara siyazi ukuthi ayikho lenye into angayikhuluma uRamaphosa bonibana mayebona umhlebo ezekile ukuthi yini into enzakala eZimbabwe bafethi asibone ukuthi uRamaphosa ngakhona ukuvula umlomo ukhuluma intando yakhe kumbe ukukhuluma okumele kulungisiswe eZimbabwe mara siyazi ukuthi yazi kulezigebengu mara asazi ukuthi bazovelapha bangasikhulula kimina umfokanyama efoka mtunzi ufoka phula matambo iphuma phansi komfula ukhwekhwe kobaphumula ngase kweru
yebo Studio 7 nomuhle na indaba yami namhlanje phezu kwayo indaba ye-COVID-19 leyo ukuthi abantu uma befika eZimbabwe besuka kwamanye amazwe bafaka ku-quarantine why ma efika umuntu evela samu engahle echekwe maye ngabanjwanga ahlezile emzini wakhe maye banjwe ehlasiwe esibhedlela lokuya buthelela abantu abazegula nabangaguliwe buthelela wandawo usani kholoko umkhuhlane ungaphela khona lapho ngolokho beyesandiswa umkhuhlane besiya phambili uhulumende maye bona sibe ey'cabanga kahle kahle ubona ku-writing khonokho okwenzakalayo abafike kahle nje ayebhoda ayebamela khona a-check-a abantu bephume bezandile lapho aba-check-wa khona aba-check-wa abantu nge-same day khonapho efike ehle-check-we ehlazwa kathulani kala lutho ahlaphuma ezandleni emzini akhona ukupakwa betakwe befakwe bezethelelana imikhuhlane bewandawo uma bebaleka angeke basole mna ngithi ba-right uma bephuma bebaleka ungahlala wena ukwazi ukuthi manje so ngihlala umphathi kwenkinga
lawo ngamazwi enulina balaleli bethu elithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje-ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulamayezi amabili awezulu lesiphepho alubhekise esigabeni se-Gulf of Mexico. Elinye yezi elithiwa Tropical Storm Laura selithiye libulele abantu abahlanu elizweni le-Haiti lalubhekisa kwele-Melika. Elinye yezi elithiwa Hurricane Marco ama-hurricane omabili akhangelelwe ukuthaya ele-Melika lamuhla kumbe kusasa. Amazwe awumhlubulo ezansi ye-Afrika yiwo akhangelelwe ukuncedisa ele-Mozambique ukuthi lilwisane lodubo lwabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo asebebulele abantu abambalwa kulelo lizwe. Eke sikhangele ezivela ngapha kwele-Melika ngamafitshane. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans we-Republican National Convention uqala lamuhla. Lo mhlangano obumele wenziwe edolobheni le-Charlotte e-North Carolina kodwa ngenxa yegcikwane le-coronavirus uzenziwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini lakumabonakude. Lamuhla ebusuku ekuvulweni kwalomhlangano izikhulumele ezizaba khona zibalisa indodana ka-Trump uDonald Trump Jr. lezinye iziphathamandla zaleli bandla. Ngeviki edluleyo ibandla le-Democratic Party belilomhlangano walo ofanayo kodwa kulezikhulumeli nezigoqela iziphathamandla zebandla lama-Republicans. Akukakhulunywa ukuthi emhlanganweni waleviki kuleziphathamandla zebandla lama-Democrats ezizakhuluma zisekela umongameli Trump na njengalokhu okwenziwa ngeviki edluleyo kukhuluma abe-Republican Party besithi basekela umnumzana Joe Biden. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Virginia umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sesizwile kancane masilalela uTrump ekhuluma eTwitter ukuthi enuzozama ukuthi ayenze kanjani ukuthi eyama-Republican i-convention i-RNC Republican National Convention ukuthi yona uzoyenza kanjani. Okunye simze kutsho esola ama-Democrats ukuthi ama-speech abo amanye amaningi akhona ebe-recordiwe, pre-recorded, and therefore yena kusho ukuthi uzozama ukuthi awakhe awenze abe-live. Kunzima kakhulu ukukwenza lokhu ngesikhathi se-COVID unless ma kuwukuthi uzimisele ukuthi aphule ama-recommendations anikezwa i-CDC ayiwona akhuluma ngokuthi ungaba labantu abayingaki. So angiboni ukuthi uzokwenza kanjani ukuthi kuphumelele, but masingisilandela umqondo wakhe masisizwa ama-comments awenzayo ku-Twitter lakuma-interview sibona ungathi uzozama ukuthi yena azame ukwenza izinto eziningi zibe live. Sizwile futhi njalo ukuthi kuthiwa yena esakhe ispeech uzosinika e-White House okuyinto engakazi yenziwe incumbent, any sitting president. Asikaze sizwe u-sitting president esebenzisa i-White House. I-White House ngeyelizwe lonke ngeka-president, whether uli-Democrat or uli-Republican.
Asebecubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lama-Democrats bathi bona kukhanya umnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa
ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla athiyeneyo afana lelama Republicans lalo. Ubona njani isimo sika Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika Biden? Kuzaba lomehluko na?
Isimo sika Trump masiqathanisa lesika Biden sivele position e-wrong kakhulu, ngoba into ezikhonjiswe ngu-Biden ku-convention yakhe ngezokuhluleka ukulida, ukuba le-leadership esikubonile ku-Trump, especially indaba zokuvimbela igciwane leli ele-COVID-19 ukuthi li-spreade. Sibonile ukuthi hhayi esikhathini esiningi u-Trump uhlulekile ngoba one, akafuni ukusebenzisa i-science, two, uvele ngumuntu nje ovela akhulume akucabangayo angazange aqala ku-fact check approve ukuthi into yakhona scientifically yinto engasebenza. Kufana lokuthi atshela abantu ukuthi hayi lingafaka i-bleach emzimbeni yenu, ngoba i-bleach isibonakale into esebenzayo ukuthi iqedele igciwane leli. Izinto azikhulume ku-national TV lezi.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha edolobheni le-Virginia kwele Melika.
Hello.
Yebo dokotela.
How can I help you?
Uyagula lapha.
Come on, you're trying to numb me. Mama kala baleki, nangani chaka ikuyona munthu yona. Come on, you're trying to numb me. Mama kala baleki, nangani chaka ikuyona munthu yona. Nazo lokuthi lesi shopke moya kwalala na kwani ka kumuntu.
Kukela wenti nono kumtagala, iya kwenye da.
Labo ke ngabahlabeleli abambalwa abazithi bona Zim Maskandi behlabela ingoma ethiwa COVID-19. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Abathathu abasezandleni zamapholisa besetheswa icala lokutshotshozela ukuthengisela abathi omnumzana Job Sikhala, Jacob Ngarivume loHopewell Chingono bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla. Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu zilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.